abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 zibandlela 2019 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, ngicela uveve enye uveve kathezi kulomuntu odijulwe kwa-choppies emagrosa but bekungana violence hayi umuntu umuntu odayo kade dakiwe nje sihlabile khuluma phezulu amaphosa ayanithanga ebutton stick ekhanda andi athi iqede umthanga ebutton stick amaphosa ade emathathu
ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa ubulembu be-internet obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsapp. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezebulenjini be-internet eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eDoctors for Human Rights ithi izolo kuphela kufe abantu abahlanu endaweni ezijiyeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakamuzi sakobulawayo umnumzana Arnold Kaindu Banda ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Ye, ngicela uveve enye uluveve kathezi kulomuntu odutshulwe kwa-choppies emagrosa but bekungana violence hayi umuntu umuntu odayo kade dakiwe nje sihlabile khuluma phezulu amaphosa ayanithanga ebutton stick ekhanda andi athi iqede umthanga ebutton stick amaphosa ade emathathu omunye wasekhipha i-AK-47 wamshaya ekhanda wawela phansi uthe wele phansi wamshaya ngomhlamvu lwamdabulisiso bathuma ngikhuluma nje aphandle so ngenze ufoni lama-doctors awa-human rights abe amthathe nge-ambulance ekliniki yeluvezi ye ekliniki yeluvezi bekungala-assistant ekade ikhona ivini bathe bona abana-medication abanani babhunga umthatha bambeka nje kuphela
sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhalayo
kathesi ngikhuluma nje kathesi imbhobho sekukhale more than 5 bullets kosigumile ema-shops lapha kathesi hayi sekutshisha ufuthi umuntu omdala akusathiphanga uhulumende ngakazami esibili ngamandla onke ukuthi abantu ashoze imbhobho iyakhala athi ngikhuluma nje iyakhala imbhobho ngikhuluma nje iyakhala imbhobho uhulumende kazami ukuthi at least azwisise izikhalo zabantu umuntu omdala andi angaphunga ukuthi nxa abantu becomplaina abatshaye nenhlamvu ababulali angabulali abantu uhulumende andi bozi abantu bakhala balama-issues abo abalawo iinzuzo sezikhwelile imijova isagadeki akusathengeki okudla sesehle yokuhamba sabantwana esikolo ngoba ngathi simjova ngikhuluma nje kuye town i-$3 ukuhamba ngisiye town angithi so these people bazama ukuthi benjani bekhulumisana nohulumende uhulumende kafuna uhlela phansi akhulumisana nabantu
dani khona ngapha emalokishini sikhuluma nje
hayi mntu omdala emalokishini kunzima kathesi ngitshele abantwana bagcwele umgwaqo wonke vela awuhambeki umuntu wonke ukhathele ngohulumende umhulumende kamnangagwa ngaye uyasizamela amacebo ngase kunzima kathiye leso sihlalo nxa kunzima yase kumzimela kayekele ngoba ngesiyo sini esikhona hayi sekuyi-alita continua sesikuyi-alita continua bhozi it's like useprovoka i-situation nxa sekunje yena akatshela amapholisa akhe akwanise ukukhontrola abantu nxa ukuthi kukhontroleka nto angadivuli bantu nxa kungala-violence angacreati ukuthi kuye ne-violence akhale ngama-opposition i-opposition ayenzanga lto endawo lamntu epolitikini engibonami emgwaqweni ngabantu ye-just general people and futhi ngabantu asomuntu omdala umuntu odutshilwe umhlavu kasomuntu omdala umfana nje ohlalele ushini kwabe sihlala khona
sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
yakhala imbhubhu zona imbhubhu yakhala iyakhala imbhubhu ngikhuluma nje kathi
Hey.
Sizwa kunzima, kunzima.
Ah, kunzima kakhulu. Sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekeziwe abantu bathatha impahla.
No, kwenza ukuthi begcike izitolo umuntu omdala amapolice yiwathi bangahlukulu provoke abantu bangaprovoke abantu abantu beretaliate sebethatha ibudle emashops anje yabona ngoba kathi ezinkhuluma nje amashops anti kavulanga amapolice ahlukuza abantu anqabe bezibanga imisindo abantu behlukuza abaphosa amapolice asehlukuza abantu ende bangahlukuza abantu amapolice asuka hambi anti abantu bese benza abakwenzayo kuyathi yeva kwesikhathi sibethendwa ukuthi beqede ukuthi ugqekeze izitolo sebenjani bechabantu bechabechaba nemgwaqweni.
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakhamuzi sakobulawayo esihlala eluveve ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ubulembu be-intanethi obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende uvalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukugugudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani yePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obethulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One leTelecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende ezePortras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengabikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenjini lapha okunye kwakhona kuphuma kobo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza imisebenzi naloyo njengalo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhona kithi eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khona kwesikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu kade belutha ngale kuma-shops kuma-western suburbs bebuthi bengene ezitori bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clip lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilana abantu baza kwenza phela nangwasaloku zakho lo kuyayikwenzakala kwezinye indawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemetheka ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakeani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhona pha emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonokho phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa kepis okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo. Uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongowela njengokwezili ngento ezinjengazenezi ezenzakalayo. Kodwa ke esingakutsho ukuthi yeyi ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumona lo wesikolo onzima lo siphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale ke ngale kwakho
ye. Kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange akwenze konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke bona kwabakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamugabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamugabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esejolojo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Robert Ndlovu ingcwedi kwezobulembu be-intanethi ochasisa ngokuvinjwa kwabo nguhulumende.
Ngeze kubekwe imigoqo bakwabiwa yawabiwa kanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxakhoxo. Kodwa sinanzelele ukuthi ilanga lisebe liphukile bonani i-intanethi yonke nje lisivalile singasaba le-WhatsApp ngoba sekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi u-rage ngoba unzwenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital jura lo engekho emthethweni akukho emthethweni akulamthetho okuvumayo lokho kodwa iportrays njengoba zeyiba bakhulu abakhange kwamanetrix yibo abanganika i-directive ngoba i-connect langayo yakukhethethini. Kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolele lo muntu o-apply high court because i-signal kube ngabe besebenze i-portrays yaba i-first respondent tel one net one i-connect tel all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi show cause ukuthi why benikelezela i-intanethi andle sinxake ukuthi i-presidential pass bekhona mbetha i-emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba leyo
ye kodwa ye kuvinjwa njani konoko um kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngokwazi kwakho
imigwaqo le bangathi ngiyabona lesekule ndlela odala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka ingathi nganisa ngokuthi nxa usuka e-hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Cameron so bafaka amadwala ukuthi wena uyene imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sakho bagqiba kuphi bavala isikhala so wena ungabuya usezikwanisa ukudlula so somele wena ube le yindlela uthi ayidabula up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni mbe udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into engikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukungizwenga nxa ngabalela ubeka ngamagama esindebele
ye singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
ye kuthiwa i-VPN software laba abanama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona nje uyamaningi then usu-downloada uyi-install okay ulandela khonapho le into izakwenza uyenelisa ukuthi nxa ukhuluma lo muntu befike-ke kuba kwazi ukuthi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxa uyabukhonektha kungani usemdlandi kungani use-state 2 minutes ungani se-Zimbabwe ngapho ngaphi so kuba nzima ukuthi bebhlokhe kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akungeke udownload lento kutho ukuthi laba abantu abasenesa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yena leyo abantu ababela ngayo ukuthi akuyini lokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa lezijhiphajhiphile kathesi ukhonektha directly phezulu emoyeni le ifike i-chise bhakabhaka iphenduke ikhonekthe emhlabeni
umnumzana Robert Ndlovu yingcwedi kwezobulembu be-intanethi esixokelayo ekobulawayo imibiko esanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedujulwe ngamasotsha oyedwa emzini we-Karlsbad ababili emzini owenkulumane kobulawayo sixoxele intatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu okobulawayo osichasisele ngokwenzakala khona manje
namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuye esecitshe i-intanethi o-Facebook i-WhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone asebenza lama-landline uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ebuseni ungabe usebenzisa i-net one i-telecel kumbe i-econet konke kuvaliwe akusela bulembu abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini
i-shutdown leyi-ke abantu lokhu ebengayo emsebenzini lokhu ebengenelisi ukungena edolobheni
i-shutdown ingene kulanga layo lesibili lamhlanje kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okutshengisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokitshini lemgani wonke nje amalokitshi akobulawayo abantu bayazisiza lapho bathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha okunye okuzisa usizi lapha kobulawayo umnikazi wehamara e-inala obelevinkili lezithelo lezilimo levinkili lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ekuseni abantu bayazithathela bathi amapolisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapolisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapolisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kahamara evinkilini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamaviri ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akulavinkile elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi le malokitshini akulavinkile eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho neyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edolobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imoto yakho bayiwisela phansi kumbe beyithise ngakho abantu babone kungcono ukuba imoto zabo bazithiye emakhaya abo isimo esikhona eZimbabwe siyethusa sinje imphimbo yethu ibuhlungu ngokuhotha itear gas amaphonisa ajika itear gas inqeku ngaphi laphe wele khona ibhephuke ihambe lo moya izifuba zethu sikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasocha okuthiwa bahamba door to door bechaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona duzane la lapho khona
echabalala amapholisa lamasocha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho endihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhoni ukuthi bethenge ngaphi sebezivulela amavinkili abantu bezinikela ukudla bezidlela but ngapha amasocha akafike enguzileyo ukuthi ahambele e-Country Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
U-Anastasia Ndlovu intathela izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo. Kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edala lephalamende ubekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje.
Sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kwebulawayo sisiya endaweni ezithiyetshiyeneyo. Ngasanelisi ukuhamba ngoba ubulawayo uvaliwe, ubulawayo uvalekile, idolobho lakobulawayo kakulabantu abakhona abahamba-hambayo amabhizimusi wonke avaliwe. Ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasupport u-Emerson Mnangagwa. Awazwakala-ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere. Labo bavalile amabhizimusi abo. Akula muntu ohambayo awutholi noma ifuel emagarajini lapho ekhona khona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokishi wonke avaliwe akula bhizinisi e-operatayo so kutsho ukuthi abantu beZimbabwe bamanyene bavumelana njalo ngothi ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho nezitolo zawomanjolo ema-growth point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu beZimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbona ngani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokishini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lo munye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo ukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state house sakobulawayo silele singela magetsi lakathesi kasila magetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazifanisi ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa-ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini so nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo abanye bagcina besithi hhayi kungangcono sizincede kulezi zitolo ikakhulu lezo ezaziwa ukuthi ngezabantu abezana uPF kumbe inkokheli zezana uPF. Izitolo ezinjalo eziningi zakhona ayisigqekeziwe sibili, abantu bazinceda bathatha abakuthathayo. Amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutsho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu. Bathi beqala abantu bekwakhanya ngani abantu labo baseberesponda ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pholi ifuna ukuthi thina siphile njani. So abantu labo baseberetaliata, awuhambeki kunzima emalokitshini. Chris,
manje ngokuzwa kwakho i-stairway yona le iyaphela nini?
I-stay away le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa. Kodwa into enginanzelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele kokuphela. So ke amboni-ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende esevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso ezitheka kube na le-stairway less. Mhlawumbe i-stairway less singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebenuka igazi kathesi sebesithi hhayi ungani inyamazana liyana sesiyayibamba. Ngoba into esikhona ukuthi izanu PF imota zayo zonke sebezikhiphe ama-label lawana awathi izanu PF ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona labantu lezo mota ziyakutsha. Okutshengisa ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kalabantu, abantu kabavotelanga yena. Ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazitshisa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MTC, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Wothi sikhangele ezivela emazweni ngamafitshane. Uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe ezisezimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo eHarare, Chitungwiza, Dharma Falls, Epworth, Hatfield, Zibarasuka, Kadoma lakoBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare nxa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okokuthi abanye abangathenganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkilini ngenxa yodlakela. Intatheli yezindaba yeStudio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho.
Okwenzakele njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akoBulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzelekile ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebele lokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisela. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sithe sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kodwa kutshengisela ukuthi hhayi kukhona okuyinto okwenzakalayo okuyinto okuphambanisekayo. Kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelana ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-intanethi abayithi i-VPN ngesilungu. Kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu, enye indlela yobulembu ye-VPN nezinye indlela, wasekutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa. Kodwa kungenambiko ovela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-econet nabakhulukhulu bakhona abe-Fortress abo-Netfund abo-Telecel sibongukubona sokungasabambi-ke lobo bulembu.
Ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini kokungayi kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla?
ngathi mina njenganamuhle kutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engike ngasiya kizo khathesi kwabanye ngisendaweni ekuzwa ngathiwa yi-Warren Park ngakulaloba yitho sokuthi isitulo esivuliwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana laba kade besezikolo namhlanje bethendukise ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubone namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphi manje ezindlini abantu khathesi ngentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa namasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentatheli izindaba like la bathinta na ecingweni abe-Portras abe-Net One abe-Econet labe-Telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka kokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentatheli izindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-Portras abe-Econet abe-Net One kodwa-ke kade sinzakala ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngalo lapha udaba olungani lunezombusazwe kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abasiphanga thina iy'ngazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona baphomba ukutshelwa abe-Econet bathi bona baphomba ukwaziswa ngabantu be-Portras ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
uGibson Mbebhe intathela izindaba ye-Studio 7 sixoxe laye eseHarare
yebo 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 mthwakazi omuhle mina ngingumike hobe umsakazi we-Studio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale eZimbabwe khona manje okuphathelane lobu dlwangudlwangu abantu betshengisela emgwaqweni izolo njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-inthanethi nguhulumende uhulumende uvaliseleni ubulembu be-inthanethi nxa ufisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingasixhuma njalo ekhasini lethu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obefacebook u-VOA Ndebele asinganeni ngo-8 p.m.
incwadi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo
ya asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kanti soze lihambelane bhaxa le-bond note yodwa kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenge ipetro le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithengise sichiphile ngoba babezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa ipetro nge-135 bakwanise ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge ipetro yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value ye-bond e-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-South Africa ipetro e-South Africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakho abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlekayo kodwa ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusoze ukwanisa ukuthi uwuvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukhathi sibacishe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okwade kufanele kwenzakale asuke kwenzakale laba abathengisa izimpahla
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecubani lo-Chris Gande we-Studio 7 siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngu-Gibbs Dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.